Yengibone ufanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Ngalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Ngibone ufanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Lamuhla silengxoxo labanye abancintisayo ababalisa olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo.
Lami ngabona ukuthi hayi i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama excuses ngokuthi asenzi lokho ngenxa yokuthi iZANU-PF ithi hayi mina ngathi hayi mina ngangena mbe ngu-member of parliament angisokembe la ma excuses anje.
Silomkhokheli njalo webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZANU yabe isiyaforge ama signature kulabanye ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-TCC abameli TCC kubana indaba yokuforge icala elizweni leZimbabwe.
Kambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkomo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele nkomo.
Asambeni thina kwela
ngini madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Umnangagwa ubesemdawadawa Growth Point esigabeni seMashonaland East. Kuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena ubesesakuva stadium eMutare. Sixoxe lomunye wabancintisa kukhetho lokudinga amakhansila edolobho lakobulawayo umnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu.
Yengibone ufanele ubana ngincintise ukuba ngukhansila kuward 5 kobulawayo ngoba nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo ekuthuthukiseni izindawo ezitshiyeneyo. Ama-local authority ayabamba isikhwama le-budget njalo ayakhangela inhlelo ze-service delivery, ayakhangela inhlelo zokubana uZulu uhlezi uhle. So mina ngibone kufanele ubana ngincintise ukuze lami ngincedise ubana uBulawayo abe nguBulawayo esimaziyo, abe nguBulawayo othuthukayo, abe nguBulawayo njalo obukekayo. Ukuze lokhu kube into eyenzakalayo, ngibone kufanele ubana lami ngime kuward 5. Uward 5 iward enkulu. Uward 5 ule industrial area, ule low density, ule high density, usukele Chabalala extension, aquma ngene Manda, ngene njalo wo Newton West, Bellevue, Morningside, Stojiwe, ngene Famona, Hillside West, Hillside South, Palm Green. So iward enkulu kakhulu, ngani isanelise ukubana lami incedise khonapho ibona lami yebencedisile ukuthi ningithuthukise uBulawayo.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ncintisa khona?
Ngithembise ubana ngizasebenza lezakhamizi, ngibe le mhlangano on a regular basis lezakhamizi ukuze sibone ukubana singancedisana kanjani kube le service delivery enhle koBulawayo. Okwesibili, ngibona kufanele ubana amasuburb onke la yi-13 na-ward 5 abe lama-development plans akhangela i-short term, medium term, long term. I-short term sikhangela into ezingenzakala njengokuhlanzeka kwezindawo, uhlanzeka kwesigaba, ukulungisa khona lokho okungalungiseka, ama-street signs amaningi awasebenzi, ukulungisa khona lokho okungalungiswa, ama-street signs, ukulungisa izakhiwo ezifileyo. Okwesibili, medium term sebesikhangela ukulungisa okufana nalezibane, ama-street lights amaningi awasebenzi, ama-storm drains imigelo njalo ayisebenzi. Lokhu yizinto ezilungiseka. I-long term sesikhangele ukulungisiswa kwezakhiwo ezikhona vele eziningi, sikhangele njalo lemigwaqo, ubana kulungise umgwaqo ward lapha esikhona, kulungise njalo lama recreational centers ngoba vela khona kule Bellevue recreational center, kube le njalo le municipals, njalo sama projects amaningi khona besigabeni amaningi aphelele endleleni. Nilenkangelelo ukubana afuselelwe njalo kube lama projects amanye amatsha azancedisa omama, ancedise njalo labasakhulayo.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu njalo encintisa ukuba ngukhansila wedolobho lakoBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, yena oncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende emagwegwe koBulawayo.
Okwanyenza mina lami ngadecida ukuthi ngijikele ingwani yami phakathi kokuba ngu-member of parliament ukuthi ngabona inhlupho eziningi emagwegwe, inhlupho ezinjenge-sewage, inhlupho ezinjengama-potholes, inhlupho ezinjengokuthi ogogo bayathwala nzima ukuthi bethole i-medication, inhlupho ezinjengokuthi abantwana sebengene kuma-drugs, abantwana bala msebenzi, inhlupho ezinjengokuthi akula medication, abantu bathwala nzima ukuze bethole imedication kumbe usizo ebusuku. Ziningi izinto ezinjengendlala, into ezinjenge-school fees, izinto ezinjengokuthi abantwana abangamankazana sebezithwala masinya. So kuningi kakhulu, ku-include into ezinjengomkhuhlane wengculazi. So lami ngabona ukuthi hayi, i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama excuses ngokuthi asenzi lokho ngenxa yokuthi iZANU-PF ithi hayi. Mina ngathi hayi, mina ngangena mbe ngumember of parliament andisoke mbela ama excuses anje. Mina I'll take ama problems abantu head on and ensure that I represent imagwegwe. Ngingumntwana wemagwegwe, mina ngifunde emagwegwe secondary, nginje kuyimagwegwe secondary. So ngifuna ukuthi at least lami mbuye ngizoncedisa njengomntwana okade ehambile ekhatshana emazweni, kodwa ngilethe ulwazi lolo endilutholileyo emazweni ukuze ngitshintshe impilo zabantu.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ncintisa khona?
Mina ngikuthembisa uZulu ukuthi ngiyimember ye-EFF Zimbabwe. Kodwa njengoba likwazi ukuthi EFF i-1 i-Africa jikelele, thina sebenza labo baba o-Julius Malema, sikhangelele ukuthi i-Africa kumele kube i-borderless Africa. Thina amazwe wonke la khona e-Africa siwabona njengama-villages aphakathi kwelizwe okuthiwa i-Africa. Africa. So sifuna iAfrica ibe borderless. Thina sifuna ukuthi indaba yeland ikhangelwe, iland ithathwe inyikwe abantu abamnyama. Igovernment yabantu abamnyama ibe yiyo epresider over iland. Then thina sifuna ukuthi emagwegwe ama clinics evulwe 24/7. Lama clinics nje ilizwe lonke jikelele evulwe 24/7 including ama clinics asemakhaya. Kodwa kwakhathesi ngikhayelele ukuthi imagwegwe nxa ngingangena ngibe member of parliament ama clinics wonke emagwegwe azavula 24 hours. Njalo ngikhangelele ukuthi ngiintroduce into okuthiwa yi food hub whereby abantwana aba under 12 labo gogo bazathola ukuthi at least kube lokudla abakutholayo oku free. Thina sifuna i free education. So emagwegwe laphana mbone ngani ngingakwanisa ku introduce free education laphana ngoba mina isimi opposition le enika ama excuses njalo mina ngikhangelele ukuthi ngibe lama councillors laphana koBulawayo azakwazisa ukupusha i-issue yokuthi iBulawayo jikelele education kufuze iwe free.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe yona oncintisa ukuba lilunga ledalele parliamente emagwegwe koBulawayo. I-Studio 7 inxusa bonke abakukhetho kungakhathalekile lokuthi ngabeliphi ibandla ukuthi basithumezele imilayezo yabo nxa kuyikuthi liyafuna ukuthi lingene emoyeni. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Okolunye udaba lwezokhetho, ibandla le-CCC lilezigaba ezimbalwa lapho okuncintisana khona amalunga aleli bandla. Kodwa lona ibandla leli lithi abancintisa bemele ibandla bengakhethwanga ngabenhlanganiso ethiwa yiFAZ, yona elobudlelwano lebandla lezano PF, njalo ithiwa ikhokhelwa ngabe ngamapolisa ensitha ama-CIO. Okuningi asikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bayaxabana abazancelisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selwagwelo lezinye indawo. Lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlela namapolisa ensitha awe Central Intelligence Organization. KoBulawayo akubasangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela ama-ofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. Umnumzana Marcel Hlalo ubefuna ukuba ngusenetha.
Wangitshela ukuthi angiphuzile sebefake umuzi. Lokhu ngikhuluma phandle kankulunkulu ukuthi lami kwangishoka ukuthi yinto engenziwa ngo-2023 khona ukuthi ababemile ababephumelele waye bengalizwanga ngesikhathi.
Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa.
Okwethu akukhanyi kuNobulawayo kuthethwa abantu esingakwaziyo le mihlanganweni nyabanxa kubiza umhlangano lapha abangabuyiyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abami abasebenzela ehofisini ngoba nakho ngabathengisi bathola imali zefazi angazi imali zefazi esezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni sentumba nenjube edalela ephalamende emele i-CCC. UPastor Tishawana Mdathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu ucela ukuthula.
Siyakhe mina uBulawayo abe ngubulawayo omuhle, uBulawayo lothando, uBulawayo lokuthandana, uBulawayo obambeneyo, uBulawayo labantu abaxolelanayo. Sizahamba le campaign ye-CCC ukuthi uthahaye ngaphi.
Ukudonselana kubaseli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuya phambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelani sevungu abahlaleli abasekeli bebandla le-ZANU PF bakhala ngokuqilwa kwamelungu wabo edalela ephalamende abantu ukhithwe yiFazi yafaka umuntu ongayisuye walesi sigaba. Ukazana Shamen Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Nanamhlanje imdubo wawadi yakhala la mawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obubekhona phakathi kwamavoti la abekhona.
Omunye ukhala ngofana ngumnumzana Thebula wasemambanjeni.
Ube indoda akadizama ngoba nanku amarigation asisalindile nambondo kusaphusha lokhanyana. Ngomisibiza kuziya kuko. Asuzwe kufike ukuthi noma engwezansi sizingaza sibize kuhlunga kuvuka. Hayi into edeyenza ibi into adi ikhanya iphumelele sisiga. Kwaba kwabamangalisa ukhanya kulokunyuka bakwenzakalayo.
Kukanti ya betipusi kuli ndawo labo basola ozamelele libandla evungu ukhetho oluzayo unkosazana Lorraine Pepe betikazi wangabantu ngakho ke uzadlisa leli bandla unkosazana Gracious Chuma uyakufakaza lokhu
nangwe tipusi elikhokhelwa nguChamisa izani yathatha vele iyathatha ku MP lapha iyasithathela ngoba ngani umuntu lo wongene leyo bese ngamthakazeleli.
Umzekeli wesikhulumeli sebandla le-TPC umnezana Gift Osalo Siziba uthi inhlanhla yefazi esebenzela iZanu PF yiyo edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotha ukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZanu yabe isithi iyafoja ama-signature kulabanye ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-TPC abameli i-TPC kubana indaba yokufoja icala elizweni leZimbabwe yikho siba reportile emapoliseni kulaba abangenwe entweni yeZanu-PF. Landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa. Lingaba ngandihlakaniphile namuhla kodwa kusasa kuzalilandela.
Umqondisi wenhlanzo yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela Studio 7 ukuthi inhlanzo yakhe kayilani lokwenzakala ku-TPC lamanye amabandla njalo lakuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll. Ifazi ayizange ingene nomsebenzi wezekhi. Ifazi iyenza umsebenzi wayo okukampenela iZanu-PF. So ngakho ke lokho ngamanga abisaza ukubana ifazi yezakana ukhetho lokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma lezinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayaziwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7 igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America SA Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke kesizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi owake waba ngumkhokheli wele Nigeria umnumzana Goodluck Jonathan nguye ozakhokhela iqula elizohlola ukhetho ele African Union. Iphepha ndaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engaqilibezela kukhetho kuza kuba lodubo olukhulu elizweni. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
To Studio 7 bingelele basakazi ay sesiphonga urecorda ke athi ngisakubuza ukuthi uhulumende lo wezamaphef waye ungathi malunga lamadamu ungathi wenzela abantu ifeva kanti ngoba nje vele kumthetho wegovernment ukuthi umele ikwenze lokho angimanje sekavala amahlono ukuthi phela imali ezabazidlaye ekhonti kanti yini ebambekayo abayenzile eZimbabwe khona manje yabona umongameli odlama eRussia ukuthi la umuntu onjalo hayi yini azelawe ebambekayo eRussia uze lokuthi akufike asilingelele esibone kanti wayezola namacountries awodlama ukulwa thina sidinga imali yelizwe ethengayo eZimbabwe imali yethu sisebenza emsebenzi ivuleke eZimbabwe sisebenze sikole imali eZimbabwe eyothenga kwamanye amazwe phandle kanti uhulumende lo kahle kahle waye ungathi usenzeni ifavor kanti khona kahle engibuza ukuthi vele izalukazi ziyahola yini or mhlawumbe lama road accidents abantu bayahola yini abantwana besikole ibhini bayafunda yini lo yehluleka mani uvala ubuyi bakhe lo abantu abakade besidla imali seZimbabwe lapho ze-cold money into azama ukuyivala asimfuni nje vele lo yathi uyasidina ekakhulu kulabantu ababotshiwe be-MDC abehlukisa manje abakakhulu batshaye intateli manje la muntu obotshiwe abane namanje sinawo amavidiyo akhona le baba le mkhaba alizama upef akula muntu owabotshwayo ayilothi nasikhathele ngayo madoda athi akaphume mani hayi ugwaqo ngefoyo lwane osuka khona ebhinga lela manje ufika ngosanganeka inyanyisa lo ithimba ngifokasiwe ngaphela ifani yalo
Studio 7, Studio 7, Tungamili Nkomo, Clips Duve, Lome ngisikhulumisa abasazi bonke Studio 7 kanye nabalaleli. Ngihlekiswa umnanakho, mayasitshela ngoPutin. Ucabanga ukuthi uyazi, cabanga ukuthi uyasethusela sizamezama umnanakho ngoPutin wakhe umngani wakhe. Umngani wakhe, asimngani weZimbabwe uPutin. Umngani wakhe, nabe siyabona umngani wakhe nathi. Hayi, nabe siyahambela iZimbabwe, siyahambela nje ngokungani wakhe. Sesifuna ehambela into ezisiza iZimbabwe. Hayi, into zokuthi kwethu uPutin uthe greeting, greeting, what, what. Akusisebenzi lokho. Sesifisa ukuthi abothi uPresident wethu, engoPresident weZimbabwe yonke jikelele, esebenze iZimbabwe.
Ngibonani salibonani basakazi beStudio 7 kinjani labalaleli nje bonke nezigaba nezigaba lapha ngikhuluma ngezani izani bakithi isibulele ilizwe selifile kusukela enhloko yangkhona ngamasela wodwa inhloko ngisela abalandeli ngamasela amapholisa ngamasela amatitsha ngamasela amasotsha ngababulali hawu bakithi kathi sifelane elizweni elingelethu sifilane akwehle wena muntu omdala sumdala kakhulu akusakufanelanga lokho so lokho sokungokwabafana akuqalise kutsha intaba 43 years ilizwe lingelamali eqondana lelizwe ngenhloni elilazo ukuthi imali ingene ngekhanda likankomo hawu yesabana ke libe lenhloni ha ha
xoka zomhleni kukanjani sidlulisa amazenduthu zokuzihloko labangane labo bonke abalandeli bomchilo werumba ngalokho kwehlele iqembu lensimbi zezwane ngicabanga ukuthi kuyinto yobuhlungu kakhulu esizweni sonke sinamathebelele sinamandebele kutho ukuthi kodwa phezu kwakonke lokho sananzelela ukuthi kungenzeka ukuthi noma kade kuyikufa okudalwe unkulunkulu kodwa-ke lathi sinenkinga abantu bakithi ukuthi lokhu esisalandela izalu pf ukuze kube manje nxa ukuthi laba bantu manje laba bantu behlile ukuthi bathenga ama-ambulance nje bayahlulika kodwa balesifini sokuthi bathathe bayithenga imoto ezifika 200 something ezokuthi bayenze icampaign bahuga abantu ukuthi babavothile babuyele manje kodwa izibhedlela azila ama-ambulance into yokuqala yona leyo ebonisa ukuthi thina abantu imathebelenti laba abantu akumelanga ukuthi ngabe kusezile umuntu umathebelento sathi phansi ngoba yibo abantu babulala abantu ngegugrawundi manje sebebulala abantu bakithi ngokufuna ukubasebenzisa into yona leyo kufanele ukuthi sicabange nje abantu bakithi ukuthi asiphumenini entweni zezakho ngoba siyasetshenziswa yilaba abantu labo manje babuya bazothi khona bafuna ukuvotela babuya ngemoto ezidurayo imoto bazithenge manje kodwa kula ma-ambi manje laba abantu balimele sweleke imoto ezibathwala zibahambisamazina ezibhedlela mawesuka kulezo zibhedlela akula mithi akulani akula sizwe kwalutholayo abantu bezibedlule emhlabeni kodwa uthola abantu bakithi lokhu isathi phambi ngezambela asizame ukutshintsha ingqondo bantu bakithi vukani emacandeni laba abantu kumele bakhithwe laba sizame nomunye uhulumende ongcono ongatshintshi izinto elizweni sizame ukuthintsha abantu bakithi. Ngiyabonga uMasengo okhulumayo ngilapho kobulawa ekhulu namaTudio
7 Studio 7 la Studio 7 akithi sizima ngapha eWest njani. Alibezani basisabisa basihambisa emhlanganeni nenkani qeda lapho basibala amagama bathi basazosilandelela basitshise. Angazi ukuthi sithile kukho umhlaba lapho eZimbabwe singasakwazi ukuba sizikhethele esikufunayo ngoba sikhathele ukusetshenziswa. Njalo bona laba abantu abasihlukumezayo abantu abangelalutho abasetshenziswayo abantu abalolutho baphonga uba bezihambela bebayuza kuphela
kumbulayo intikazini nangumkhuleko wasesozulu kusivikeleli Afrika maluphakanyisa udumo lwayo yizwa imithandazo yethu kosi vikelela thina uzapho lwayo moza moya woza moya fike lela woza moya amandla viva letso tshankomo viva viva mthwakazi viva triple c
yes bingelele enkundleni sithola njani basakazi ye ukhuluma engumantsheza ye basakazi labantu basezimbabwe ngicabanga ukuthi mina umuntu uma ngempela esenza imisebenzi emihle ubukwa ngabantu kuyabe kungalasidimo sokuthi uthone uforster abantu ukuthi abantu bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi uthole utshaya abantu ukuthi bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi ugibele phezu kwentaba utshone umemeza ukuthi ye sengilenzele amadamu ye sengilenzele lokhu lalokhu hayi cha kutsho ukuthi umuntu ungambonisiza njalo uyabe evala ukwehluleka kwakhe ngoba empeleni uma useze emsebenzi emihle ungconywa ngabantu awuzincomi wena manje lokho esikuzwayo kuzano ukuthi ihambe izincoma ingayenza umgwaqo 2 kilometers siyagibela kwezentaba imemeze ingayenza okunye ngalo kuyisteshini kwamagetsi mhlawumbe ukukhipha nje mhlawumbe amamegaba yayi 1% iyagibela kwezentaba imemeze kuyakhomba khona lokhu ukuthi kuyikwehluleka. Akulasidingo sokuthi uhambe utshana labantu ukuthi abantu bekulandele njalo akulasidingo sokuthi khona uthi ungabona umuntu egqoke isembatho se-opposition uze umkhande ngamatshe uze umbulale wena ukwazi ukuthi khona abalandeli bakho abaningi kuyakhomba khona lokhu ukuthi khona leyo i-desperation umuntu mpela desperate kufana nje le-politics le yabo Witness Dube leyi kuyabona nje ukuthi umuntu lwana nje ukhuluma nje cheap politics ngoba akulasidingo sokuthi khona uhambe umemeza namhlanje ukhuluma ngalokhu kusasejika ugijimuye le namhlanje ukhuluma ngalokhu kusasejikuye le ngicabanga ukuthi abantu kufanele sikunazelele ukuthi ngempela mayezane lama-supporters akulasidingo sokuthi ihambe itshaya abantu.
Hawu sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngo-Jemo ngajabula le-audio ma ingafundwa siyezoba abantu bezanu PFA ikhulumele ukuthi umnangagu yazama kodwa once libavumela futhi libabisele esihlalweni iyokwani 5 years bayaqala ukulitshela ukuthi bayalungisisa sokusele inyanga ukuthi bavotele i-5 years lebabehola besidla be-joint imali khiphana abantu laba once asivoteleni enye iphati khathele ngabantu labo
ngenjani ndaba ezani nzima bakhuluma kunye bayenzoko banje bathi udlama balibona abanye abanye bathi udlama lungabi khona and then ngapha babulela umuntu abantu kuningi bebulala bebudlama bakhe ndimbonge lalololoto okuthoka amangalela ilunga lezana ukuthi lalo lafaka amaphepha lalikhola zilishayelile sine silibonge lo muntu nguye owayenza amalunga ecc azakwazi ukuvumina namhlanje
zamani ukuhlelela kunabantu abadala siyabonga
thinga sifunayo ukuthi njengobana kuvota hayi ilizwe liyalunga kwele msebenzi mpila yezimbabwe hayi ilizwe liyalunga yikho zonke zirayithi uthi wine bani kumbe wine bani ainto ziyalunga kuphela kuye rayithi awukhuluma umax khonapha esikhulumo sokugoa
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe abancintisanayo umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu. Kambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, igama ngu-Chris Gandhi, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.